Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Ntulikazi 2022 ngoGaino Gumede. Endabeni zethu zanamhlanje,
thina lonyaka lapha emine enhla into ezasinceda ukuthi sihlangane lama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebhayo ewayo.
Umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 obusile minyaka emibili usungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus uqalile namhlanje kobulawayo.
Sokuyamile abe edinga abantu bokusebenza nabo abangamama badla azimelele wodwa esingathi ngama NGO kumbe ama organization ancedisayo eceleni.
Umunicipal weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuthiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uzulu usizo kwenzele impila kahle njengalokho abakhangelelwe ukukwenza. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizo ziva kulumsakazo. So waba kumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus uqalile namhlanje kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni kusasa ekuseni, njalo amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 abhalise ukuphatheka kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umbukiso we-Mine Entra uqalisile njengokuhlela kwethu namhlanje ngolwesithathu mhlazi mashumi mabili. Uqalise kuhle kakhulu ngoba abukisa bavela ezindaweni ezihlukeneyo kumagumbi amane welizwe bazile bazebukisa laba abangaphansi nje kwamakhulu amabili. Laba babukisi sikhangelele ukuthi uzaba ngumbukiso omuhle kakhulu ngoba kuze abantu abathiyeneyo abembayo bona ngokwabo abe-mining abezokulungisa abe-engineering labezokuthwala abe-transportation bonke laba basekela esikuthi ingoqo zomnotho we-mining esikuthi ngesingilungu ngama-mining value chains. Siyathokoza kakhulu ngoba kulaba bukisa abathiyeneyo abanye ngababukisa ama-services anjengama-financial products abanye ngabathengisayo impahla zokuzivikela i-CD protective clothing abanye njalo ngabathengisayo into zokulungisa esithi equipment mining equipment egoqela aba-mining companies amakhulu lama-mining companies amancane asafufusa. So sikhangelele ukuthi lumbukiso uzaqhubeka kuhle okwamalanga amathathu azayo.
UNdebele uqhubekele phambili esithi umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa uzavula umbukiso kusasa ebuseni.
Kusasa ngokusemthethweni lumbukiso uzavulwa ngumongameli welizwe upresident E.T. Mnangagwa kusasa ekuseni. Sikhangelele ukuthi ngolwesihlanu kuza kuba le charity golf challenge ezakuba khona ebulawayo golf club ngezinto esizikhangele ihlelo esizikhangeleleyo sikhangelele ukuthi futhi Zimbabwe Miners Federation zakwale le confire conference khonapha Zimbabwe International Exhibition Center ngolwesihlanu njalo olufanayo. So hayi sithokoze kakhulu ngequality yombukiso.
Ongene umbukiso lamhlanje unkosikazi Jane Lusinga ongumembi ebubi eMathebeleland North unqome umbukiso walonyaka.
Indaba yemtshina le ikhala ngathi ikhona sibili ikhona lapho izanceda omama ngoba sesibhodile kwezinye indawo kwezinye inhlangothi njengawo i-SMEs umama uSithembiso kulezinto eziningi esezithembisa omama kuthi omama sivili kubengakhali ngecolotero sokusiba lenye indlela lapho ukuthi khona khona umama xa ilenkomo zakhe kuyaba isibambiso sakhe. Yinto le ekhulunywa umama uSithembiso ukuthi ngilobufakazi laye ngoba bengikhona ngalelo pane omama ayisiyeni phambili sazokuthi umama simncedise ukuthi sihambe ngezigaba ngezigaba kwezele ukuthi into le njani iphumelele omama bathole imishini.
Umnumzana Simba Chimanga oweZimbabwe Coal and Gas Mine ophatheka kuMine Entra 2022 uthi umbukiso uhamba kahle bakhangelele ukuba lamathuba amahle kwezamabhizimusi.
Sina lonyaka lapha eMine Entra into ezasinceda ukuthi sihlangane lama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebha ewayo. Hayi inkinga esibhekane lazo hayi izo zonke ezitholakala konke umuntu indaba zelokhu ze forex ama exchange rates ukutshintsha kwawo so yikho kuphela so far.
Umbukiso oweMine Entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba oweMine Entra koBulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka eMine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Explore, Extract Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umansipala weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uZulu usizo kwezempila kahle njengalokho abakhangelelwe ukwenza. Uthi njalo uke wavala amanye amaklinika akhe nyakenye ngenxa yalolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe izolo edalela ephalamende ngumqondisi wohlangothi lwezempila kahle khona kumanisipala uDr. Prosper Jonzi ngesikhathi ephendula incwadi yezikhalazo eyaya kwethulwa kuleli dale ngabomanyano wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare yeCombined Harare Residents Association CRA. UDr. Jonzi uthi umanisipala uyafisa kakhulu ukusiza umuntu wonke oya ezibhedlela zakhe ukuyadinga usizo kodwa kabalayo impahla eyanelayo ukukwenza lokho.
You cannot get a registered generalist to be booking a patient.
Afuneka sathi yena lowo mongi munye obelethisayo kanye senza yonke into engiyeda yena ongafundelanga lowo msebenzi. Kunje kasilabo labo abawufundelayo. Bona labo abalutshwane silabo yibo esithi thina bayisebenzela emakliniki kodwa yibo njalo abathathwa ngabakwamanye amazwe.
Within the country, within the region and outside.
Abekra basa incwadi yabo yezikhalazo kumanisipala zokuthi abesifazane babelethela phandle kwamakliniki kanye lokuthi amanye akhona ayare evaliwe njalo lokuthi kwesinye isikhathi izisebenzi zikamunicipal ziyabe zifuna ukufumbathiswa ukuze zitholise lolo sizo abayabe beludinga kula maklinika. U-Dr. Jones uthi lawo maklinika abevaliwe kungenxa yokuthi umunicipal akalayo imali yokuhlawulela abongi abalobungcitshi bokubelethisa omama abayabe bezithwele. Wathi kunzima kakhulu lapha emaklinika kamunicipal othi abanye omama abayabe beye kulawo makliniki bayaphendukiswa emakhaya.
Inganelisa ukubona nje abambalwa ngoba laye uyadinwa. Awusoze wathi wena ngoba ungumongi ngakho kuzamela umele inani labantu elingaka abamaningi amathuba.
U-Dr. Jones ungezelele njalo esithi ukusilela kwemali kumunicipal sokwenze behluleke ukuqhatsha abanye abongi ukuze baqhube umsebenzi esithi lanxa benganelisa ukwenza lokho bayaphanga bachiye umsebenzi abongi laba besiya kwamanye amazwe loba ezibhedlela ezisebenza zizimele lapho abathi baphiwa khona iholo elingcono. Wathi lanxa umunicipal wabavumela ukuthi baqhatshe abongi abafika phose amakhulu amathathu 279 banelisa ukuqhatsha abangamachumi amathathu lasithupha kuphela 36 njengoba abongi bengasafuni ukusebenza ezibhedlela lemaklinika kamunicipal. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende agoqela umnumzana Joseph Chinotimba weZANU PF athi wona akukuhle lokho okwenzakalayo ukuthi omama babelethela phandle emagumeni amaklinika. U-Dr. Jones uthi bayazemukela izikhalazo zezakhamizi esithi kodwa lezi zikhalazo zikhomba kudubo olukhulu olusedolobheni leHarare okumele lulungisiswe nguye umunicipal kanye lohulumende. Uyakuvuma njalo ukuba khona kwemisebenzi yenkohlakalo njalo lokhu kwenzakala ngoba abongi bebalutshwana kodwa wathembisa ukuthi kuzothathwa amanyathelo ukukulungisisa lokho. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Prudence Yanyani utshele iStudio 7 uthi ukhangelele ukuba umama wonke alutholiswe usizo lapho ethe waya eklinika kamunicipal kungakhathalekile lenkinga umunicipal ahlangana lazo. Esinye isiphathamandla enhlanganisweni yeCRA umnumzana Ruben Agili utshele iStudio 7 ukuthi lanxa umunicipal ebhekane lenkinga yokusilela kwemali kumele aqakathekise impila kahle yezakhamizi. Esithi bona labo abalutshwana abaqhatshiweyo kumele benze umsebenzi wabo ngemfanelo. Umnumzana Charles Nyoni esinye isakhamuzi njalo edolobheni leHarare engomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu ogoqela elezempila kahle upha umbono wakhe ngokunye kwalokho okungenziwa ngumunicipal ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle.
So kuyamele abe edinga abantu bokusebenza nabo abangamabandla azimelele wodwa esingathi ngama-NGO kumbe ama-organization ancedisayo eceleni. Kodwa eqeda lapho uhulumende asuka ajike bese sithi kabayenzi umsebenzi wabo babuya lapha ukuzoye kubamba izinto ezizombangazwe esetshintsha umthetho sikhangena nebhili abayikhuluma ngokwayo ephalamenti eyokufuna ukuncindezela ama-NGO la ukuthi engabuye esebenze kodwa wona ayiwo asizayo uZulu kanye nokusiza iy'ngane zaseZimbabwe.
Umunicipal weHarare ulezibhedlela lamaklinika ezingamachumi amane lambili 42 njalo kumele abe labongi abedlula kancinyane inkulungwane 1152 kodwa okwamanje isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% kuphela sabongi yibo abasebenza kizo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu kumunicipal weHarare umnumzana Phakamile Moyo uthi umunicipal ubhekane lodubo lokusilela kwemali esithi okwamanje uthola isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini kuphela 40% semali okumele bayithole ngenyanga. Lapho izinto zihamba kakuhle umoyo uthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali esetshenziswa ehlangothini lwezempila kahle kumele ivele kuleyo ehlelelwa ukusetshenziswa ngumunicipal yebudget. Isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% ivele kumali ehlawulwa yizakhamuzi njalo esalayo ibisivelela kunhlanganiso ezisizayo. Uqhubekele phambili sithi uhulumende kumele alandele okumunyethwe yisisekelo sombuso sona esibetha ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali ehlelelwa ilizwe sebudget kube ngetholiswa omanispala, esithi lokhu kulakho ukwehlisa inkinga zokusilela kwemali kubomanispala. Umoyo oqhubeke esithi umanispala ulenhlelo zokufuna ukwakha ezinye izibhedlela ezinkulu edolobheni, ama district hospitals, kodwa okwamanje engelayo imali yokukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshwane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kulusu lwe-voters roll. Uhlelo lolu lusungulwe ngensonto mhlaka 17 njalo lugqitshwa mhlaka 26. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asasababhalisela ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwane yabo ibhalwe kuhle yini ku-voters roll. Ithi nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation luqhutshwe kuhle, kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka 2023. IZEC ithi ngaphandle kokuya endaweni ezihleliweyo, umuntu uyenelisa njalo ukuhlola imininingwane yakhe ngokutshaya ucingo *265#, kumbe ngokuya kuwebsite elekheli ethi bvrinspection.zec.org.zw. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, uthi abaningi emakhaya basemnyameni.
Kunzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya, zemaphandleni eLupane, kuBonkayi, kuBotholotsho, lamanye amakhaya engehla eMandebeleni. Abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba, ngamarediyo, kumbe kusetshenziswa oWhatsApp, izincingo, ngendlela zokuthi akulamagagasi okutholisa imbiko. So kube nzima ukuthi abantu bakuzwisise, beluzwisise lolu hlelo. Kukanti lalaba bafundisa abantu ngakho khona lokhu bahambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa, ngapha kuyafundiswa, ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenziwe emadulo lokho. Abantu baqala bayafundiswa, batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza ilungiselele ukuyahlolisa amabizo enu, kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi lenelise ukuhlolisa. So ngezindlela ngatsho akulanto ehambayo, balithwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi embandulo ukuthi kulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende izek.
Yebo, uyatsho ukuthi kubolupane lasenkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolu hlelo, kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjani?
Emadolobheni balalo ulwazanyana, engeke ngathi ukuthi balolwazi oludethileyo, balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni leLupane, ukhangele uGrowth Point kunjengenkaya yesenta, kubotholotho senta, balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifana zona lezi. Kodwa esinazelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho. Abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube le ndlela yokuthi baphiwe intshukuntshu, batshelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi. Bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho, kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho. Njalo futhi balenhlanhla abantu abasezinkomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini. Impiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile, abanye bayemukela. Lezinhlanganiso ezisebenzayo zodwa lanxa zingela ma-resources mbe impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma villages kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi zixoxe labantu zibatshele zibafundise ngokuqhakathika kokuyahlolisa amabizo.
Kubona abo abathi kabakubona ukuqhakatheka kwalolu hlelo ungathanda ukuthini kubo?
Ngingathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqhakatheke kakhulu ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle, ubhaliwe ukhona ugwalo lokuvota, yikho kuzakwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyaka ozayo sokuvotwa. Kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayinini okuvota kumbe nxa kufunyanwa ukuthi amabizo abo kawakho, besebesithi besebezisola ukuthi bekelelani ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi. Ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwanga kuhle, uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle ugwalo lokuvota, okuza kwenza wenelise ukuthi uvote okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Kulive Talk kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nobuhle Veggie Ajiti, umqondisi wenhlanganiso enceda abantu abahlukumezekileyo kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngisebenza as a humanitarian activist, kahle kahle ngilwela amalungelo abantu aba vulnerable, ama groups nje aba vulnerable, abantu abahlukumezekile, abantu ababuya phandle, intandane, labo bonke nje abantu nje aba under ukuhlukunyezwa. Umsebenzi wami lapha eGoli. So ngivule organization abathi Nobuhle Veggie Foundation.
Yeah, akusitshela okuningi ngohlelo lolu.
I-organization le ngayivula after I'd seen ukuthi hey abantu abaningi like abaphathekanga kahle empilweni, ama rights ongithi amalungelo abantu abahlukumezekile awaphakanyiselwa phezulu. Ngasengiqala ke ngasemvula ke inhlanganiso yami. Ngiqala inhlanganiso yami mainly bendlwela abomama ongathi labo baba abahlukunyezwayo kuma relationships. So benye umuntu ovuka phakathi kobusuku uhamba siyalamula abantu laba abahlukumezanayo, okunguye lo yabeshayo kumbe limele, ngibona ukuthi ngibambisa ku place of safety. Uma kwehlule kwe place of safety ngigcine sengimgcina kwami, kodwa konke lokho bengikwenza ngelokhu zenini ngoncedo lwamaphoyisa. Then kwaya kwasekusizwa ke i-lockdown. Bathi kune-lockdown ngasenanzelela ukuthi no, abantu abazohlupheka kakhulu ngabantu ababuya phandle during i-lockdown, because bekune-social relief aid eyalapha bebenikezana ukudla kulezi zalwane zalapha kuphela. Then laba ababuya phandle bebavalela phandle, yiyo yona i-government yalana. Ngasembona kubalulekile ukuthi hayi kamphakame lami nizame ukudingela abantu ababuya phandle ukudla. So yikho lapho engaqala khona inhlanganiso yami ukuthi ngingani ngiyayikhuphula ngesikhathi leso. Yikho lapho engadinga khona ama food parcels ukudla kokudistributa during i-lockdown. Nangosizo lukabhutu Ezra Chisa Spanda, we managed ukunikeza ama-families adlula more than 20,000 lapha eJohannesburg phakathi nasemalokishini. So kwaya ngasenanzelela ukuthi hayi man, kulabantu futhi abahlala esitaradeni esibavalela phandle. Ngasengiqala ke ukubahlanganisela ngibaphekela ukudla la abahlala esitaradeni. Ukudla kwakhona bengikuthola ngokucela, bengijayela ukuncengisa ebantwini emphila nabo ukuthi hawu uzibane ngicela ungithengele irice, kuzibane ngicela inkukhu yokupheka, kuzibane ngicela amafutha, bese ngihlanganisa sengiphekela abahlala esitaradeni. So ngasengikwanisa ukuphekela abahlala esitaradeni every week, bempheka every Wednesdays and every Sunday.
Uhlelo lolu lichova njani?
Ukuphekeleni kwabantu abahlala esitaradeni, I would make sure ukuthi ngiyakhuluma nabo, ngiyaxoxa labo bhuti labo sisi laba abahlala esitaradeni. Then ngasenginanzelela ukuthi hawu akusizalwane zalapha kuphela ezihlala esitaradeni, baningi nabantu ababuya phandle abahlala esitaradeni, izizalwane zasezimbabwe uqobo, abemozambique, abelesuthu, abantu abaningi nje abahlala esitaradeni. So bebenilanda abanye, bengicela ukuthi esiswami mina senzule impilo yasesitaradeni, kungaba njani unihlanganisele ngibuyele ekhaya. So nami bembuyela kuFacebook, uma bona kuFacebook ngicela abantu ukuthi babanihlanganisele ngikwazi ukuthenga i-ticket umuntu ngimbuyisele ekhaya. So umsebenzi lo ngiwenze kakhulu lokubisela lo ofuna ukubuyela ekhaya, ngiwenze kakhulu. So last year I think emaposte kuFacebook kuphela embahambise embabuyisele emakhaya bafika 22, but kunabanye embasiza engacelanga usizo kuFacebook. Laba embaposta laba embayenzela konke embabuyisele ekhaya engacelanga usizo kuFacebook, babe ngithole ngesikhathi sakhona ifoundation yami ithole ama-donation. So ngiyabe ngadinga ukuze umuntu ngize ngimposte or ngimcelele usizo, because lonke usizo lakhe labe lukhona, umuntu bengimgeza kuphela azibuyelele ekhaya. So ngingathi last year kuphela kubo bonke embasizile babuyele ekhaya bafika 56.
Siyakuzwa kakhulu ke, sungagqiba khona.
Ngisiza lo muntu onilandayo osehluphekile, onilanda anilanda umuntu ministeradeni ngimcela ukuthi ngicela ubuyele ekhaya. Hayi cha, ngisiza umuntu onilandayo kube onguyena ocela usizo, abe nguyena ocela usizo kimi, kwenzela ukuthi lanxa ngingambuyisele ekhaya angazuki kusasethi angithi wangifosa ukuthi ngibuyele ekhaya. So umuntu engangilanda angicele, I make sure ukuthi hayi ngiyamsiza imsuse kusimo lesa kuso sona. So mina ngokusebenza kwami ngenza kanje, laba abahlala esitaradeni uma beyisuke bangicela usizo lokubuyela kibe emakhaya, ngiyabahlanganisela imali yebus ticket, ngiqeda ngibahlanganisele impahla zokugqoka ukwenzela ukuthi bahambe nabo phela bebonakala uma bezongena ebhasini, qeda ngibahlanganisele negrosa ukuthi bangafika ekhaya belengisiza ndawo belalapha abaqala khona. Igrosa yami just nje ama-simple basics lava like abo 5 kg yechukela, abo 10 kg yerayisi, impuphu nento ezifana nalokho. So I also follow up bangafika ekhaya, asikho ukuthi uma sembagiwezi ibhasi kuphelile kimi nabo. Hayi cha, I follow up ukuthi bahambe njani, I follow up ukuthi ekhaya benza njani, badinga sizobane sebefikile khona apha ekhaya.
Nkosazana Nobuhle Veggie Ajiti, umqondisi wenhlanganiso ye Nobuhle Veggie Foundation, ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafa Svanda, uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli u-Emmerson Mnangagwa. Yena athi
sihambile sayacubungula ama-province ethu ang-10 eZimbabwe, sifuna ukuthi sizwisisise i-state of political stability or instability, sifuna ukuthi sizwisisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho. Hatshi, abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso. Sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics, abantu bayabotshwa, bayabulawa, bayacatshiswa, lithini? Ede sembuzo esihamba sibuza abantu at random, senza isurvey yethu. Abantu basikhipha siphe impumelo esingathi yi-projection elandelayo. Sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo ama-province wonke athe azavothela umthungameli we-CC u-Advocate Chamisa ozaba ebe yi-candidate ye-presidential candidate ngo-2023 nge-75% votes. Sababuza ukuthini ngama-National Assembly candidates, ama-members parliament, bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC singavothela bani? Bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates, noma labo abazamela ama-MP ndawo izigaba zonke zelizwe, 72% baza votela ibandla le sisi kusitsho ukuthi ama MP eZimbabwe
kulekile ukulungisa umnotho. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kulolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovalelisayo nguGaino Gumede. Ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.